asikhangeleli thina ukubana ama-elections eZimbabwe ukhetho kube le-violence ngendaba yokuthi kuyinto eyenza ukuthi elizweni kungabi lokuthula njalo kungabi lokuthuthukeza kwezindawo ngenxa yokuthi i-violence iyabe siyi-order of the day. So yikho umongameli u-Advocate Nelson Chamisa ekhuluma ngendaba-ke ye-violence eyayenzakala eKwekwe.
Manje ungasitshela ukuthi amapholisa alabo yini ubufakazi bokuthi bona labo ababotshiweyo yibo abayenza lesi sihluku?
Ye, sikhangelele ukuthi kuzaba le investigation ngamapholisa njengoba bekhulumise bebophe abantu abayi-16 ukwenzela ukuthi indaba le i-follow up, njalo simeke sure ukuthi kuyaba le justice for imuli yakoNcube elahlekelwe-ke Mbonisi Ncube oleminyaka engu-35.
Manje lina lithini ngendaba yobudlwangudlwangu osebusenzakala lobu, ikakhulu sikhangele ukubana ukhetho lwama-by-elections soluseduzana?
Indaba ye-violence ngesikhathi sokhetho indaba ehluphayo kwele Zimbabwe ngenxa yokuthi ungakhangela ubana sukusela independence ama-election kuleli lizwe ahlala ele-violence, ukubulawa kwabantu ngendaba zombangazwa sonto esiyikhangeleleyo ngenxa yokuthi sikhangelele ukubana ukhetho liyenziwe kungabi labantu abaluza impilo ngendaba ye-violence.